So ama results lawa, they are not really reflective of ukuthi abantu on the ground working, but are reflective of ukuthi indaba yokuthi izano iyabe iyenze esingakuthi vote buying, ukuthi abantu babhekelwa izinkwa, abantu banikwa umumbu, abantu babhalwa amabizo, osabhuku batshela ukuthi uya labantu bakho and abantu bakho batshela ukuthi bayavotela ngapha. Siwe sesikhangela njalo ukuthi yona iZEC siwe sikhangelela ukuthi njengo-referee ibe partial, kodwa uyabunanzelela ukuthi wonke ama-complaints esiwa-raise-ayo they are not being taken into account and akula action ethathwayo. I'll give you example eyenzakeleyo, like ku-Ward 16 ku-Ukhadidenti weZANU PF ubethwala abantu ebahambisa kuma-polling station and we raised an alarm ku-ZEC ngendaba yenaleyo. Kodwa up to now, mina njengo director of elections, angatholi i-feedback ukuthi what action was taken nge-report enaleyo siyifakileyo. Siwe sesinanzelela futhi ukuthi kulomunye u-polling agent weZANU akade etshela abantu within the polling station ebabizela eceleni ebatshela ukuthi hambani niyovota lapha. Sa-raise futhi i-alarm and nothing was done.
Umbiko oyethulwe yi-ZESNY ehlolisisa ukhetho izimele uthi bekungekho okuningi okuhluphayo kuqhutshwa lolu khetho.
The election is not an event, it's a process. So sikhangela ukuthi kuqaliswa ukukampena kuyabe kuvele kuhambe njani, kuyabe kulandelwa yini isekelo sombuso. So all those things zigcina zicontributa to the end product eba yi-result ye-election. Ne-intimidation nale ngitsho ukuthi abantu bebesethuselwa ukuthi mina ungatholakala kuphela ungani wena usekela i-MDC. There was e-victimization, then you are being threatened ukuthi siyakuxotsha, especially kuma-resettlement areas. So uzananzelela khona ukuthi kube kusenzakala well before the election day.